ama bail conditions into evamile ukuthi sale khona njalo every other person oyaziwayo even elecaleni njani is entitled to be bail ngosuku bakufaka bathi bona pretrial incarceration is undesirable kodwa into esesinanzelela ukuthi nje kulabantu abobotshwe bebotshelwa amacala nalawo bonke bafakwe phakathi ukuthi kubafakelwani phakathi yinto nje esetha ipresident erong ukuthi lo ujaha lo ngumuntu ngumntakamtsanga uvalelwe well not we are not going to look at personality we are simply saying ukuthi icala lonela lifaceayo njengabanye bonke surely ukubavalela bancathi bail I think so an act of desperation kahulumente kasiye dobotshela icala leli I am aware ukuthi kulabanye abantu ababotshiweyo njalo into engani iyethusa ukuthi bona lamacala ukuthi sisebenzise ngamacala ukuthi wasibile umuntu osevalelela acitshe ibail into engavamanga into engajayelekanga kodwa njengoba sekunjalo nxa benobufakazi akuzaba ngamhlophe ngoba vele sesikujayele nje ukuthi kuyaqala kungani kunjalo kugcine sesegelezele ngasifudlane sesikhohlela ngakho
kodwa khonokho ukuthi indodana yabo mthwangwa ibotshwe labanye kungaletha umthelela yini ongayenza ukuthi engasaphathwa njengendodana yesiphatha amandla sikahulumende
akhona kungelinye ilizwe sibile elingani ehlakaniphile nje izinto zibanjwa ngendlela eright uma uyise lo nina ngabe vele ngabantu asebe-resignile ngoba i-effect yakhona it's grave ukuthi iziphatha amandla zikahulumende labantwana abayibo abaphambanisa ama-government policies yinto engamanga kuhle kodwa njengoba lapha kusegangeni lezothandilo into nje zakhulunywa edlule kodwa khonokho nje ukuthi ujaha yena lowo usezithola esesimeni sona esayiso sona kule dent kubazali bakhe abayibo abangama-policy makers eZimbabwe.